endiweni kazange ediliza iloko kuthiwa ekudilizile njengondiweni wakwenza njenge-institution eyinduna bahlala phansi besigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokhu kumele kwenziwe isigaba savumelana bayakwenza so endinenkinga lakho mina kati kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case because kululazisa i-institution yobuduna so ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasuka izibuzo ukuthi kathi nanganika isigwebo izabothwa njani kanti indaba emajistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele bevithwe amapolisa ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe beyelahlela impahla phandle kodwa sikaze sibone imajistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong
bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazo ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe
kusegcekeni ukuthi indaba leyo ayisiyo yokuthi kwenzeni indiweni but sekusiba indaba yezomsazwe because sizananzele ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 abadesethweswa lazo licala banika i-community service so yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service singakhangela ukuthi imali ekhulunywa ngayo kuzabadiliza uthango lani isibala imali engange-300 bond $30 kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili so kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga